Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Studio 7 ngomvulo mhlaka 5 Mpalakazi 2022 ngupraxedes Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje tukuvuma lokunanzelela ukuthi kukhona okungayenziyo okwenzakalayo nokuthi kube labakhona abathatha umlando bavume ukuthi saphambanisa
Zimbabwe Christian Alliance bamanyene la Republic Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbutano wengxoxo ephathelane lodaba lomfuqazo wephukhura wonke lokukhuthaza ukuthula elizweni.
Israel yomnomzana uomela i-constituency ezengeza West Cape uJob Sikala iqalisile phambi ko-magistrate kufa. USikala uyale icala lakhona kodwa abathe bona hayi kumele kuqhubeke phambili mhlaka 18 ngoba abameli behulumende bafuna ukuthi babhale bephikisana la.
Amagqwetha kamnumzana Job Sikala umeli wezengeza West ethulele ephalamende obethuliswa icala lokuphambanisa umsebenzi wemithethondaba bathi akulabufakazi obukhomba ukuba na kule cala. Ikomiti enkulu yebandla elibusayo kwele South Africa e-African National Congress lithi njengabandla liyaphikisa umbiko wengcithi othi umongameli Cyril Ramaphosa wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo ukutshontshwa kwemali epulazini lakhe. Konke lokhu lezinye indaba sizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elela amalungelo amakhola elizweni iZimbabwe Christian Alliance imanyane la Republic Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo ephathelane lodaba lokukhuthaza ukuthula kanye lolomphoqazo weGugurahundi. Lo mhlangano oyenzelwa kobulawayo wenziwa phansi kwesihloko esithi Honoring the Dead, Healing the Living and Reconciliation for the Future. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngempawu zombhuqazi weGugurahundi ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukuya kukhetho kumnyaka ozayo. Umgcini sihlalo weZimbabwe National Peace and Reconciliation Commission, uCommissioner Retired Justice Selonare, ongenela umhlangano ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze ukuthula kukhetho oluzayo.
Sesiya kwindaba yokhetho ngiyathemba ukhetho kuzakwenzakala kakuhle ngoba upresident laye wonke umuntu uyakhuthaza ukuthi kube lokhetho olungeladlwa ngudlwamphakathi. Okumalungana lomhlangano namhlanje, hhayi mina nje ngabe ngibona ngani abantu bakhulume lokho abafisa ukukhuluma bekhululekile, babhale phansi abayiziphathamandla, siyathemba baza kulungisa lokho.
Unduna Khulumani Mathema yena uchaze ukuba akula kusebenzelana phakathi kwenkokheli zomdabu lekhomishini yeZimbabwe National Peace and Reconciliation ezweni.
Okokuqala sasingani sibambene la iNational Peace and Reconciliation Commission sisenza lo msebenzi wombhuqazi weGugurahundi. Okwakhathesi hayi mbone ngani sebekhatshana sokungani izinduna esezithethe wonke amandla okufanele aphiwe iNational Peace and Reconciliation Commission. iNational Peace and Reconciliation Commission sonke ngithemba siyakwazi ukuthi ile mandate in the constitution engikhangelela ukuthi izinduna zona nxa kuyukuthi kufuna ukuthi kubanje into le iqondiswe kuhle ngendlela eza engahamba positivise uZulu kuyabe kufanele ukuthi izinduna ze nxa National Peace and Reconciliation Commission isiye ebantwini bezinduna izinduna zona zibe zingabantu labana abahamba besenika abantu bawo iconfidence ukwenzela ukuthi abantu bakhululeke bakhulume ngayo indaba le ngoba abantu okwakhathesa abantu bakithi vele indaba le lokho besisa ukukhuluma ngayo.
Umfundisi Sikhalo Cele uthi ukuthula kuqakathekile ezweni kodwa impawu zombhuqazi weGugurahundi ziyabonakala kwezokhetho ezweni.
Abantu beMathabeleland abaningi bayemesaba uhulumende wabo. Nxa sekumele bayirejista bayesaba. Abanye barejista ngokwesaba, abanye besabe nokuyarejista. Kube sekukhonokho kusuke kube yinto ephambanisa inani labantu okumele barejiste ukuvota. Abanye lanxa bebhalisile ukuyavota bangabesiyavota ngokwesaba. Abanye bahambe ngokwethuselwa. So khonokho vele kwenza singabi le number eqotho yokuthi kuminjani. Kuthi laba ababhalisileyo abahambe bayavota babuya bekhuluma ukuthi hayi sitshelwe ukuthi sizaliphinda ezake zakwenza. So uyabona ukuthi impawu zombhuqazwe lokho zikhona ebantwini bangapha. Kanti esinxa sikhuluma ngokuthi abaregister ukuvota babhalise baphi? Abanye bakhona babalela.
EZimbabwe ukuhlukumezana phakathi kobulili kuvamile njalo uma kungela ovumayo ngokuphatheka kudlakela ngesikhathi sombhuqazwe kuba nzima ukuba lokukhumisana umlotha lokuthula kutsho unkosikazi Sinqonyathi ongene umhlangano walamhlanje
ukuvuma lokunanzelela ukuthi kukhona okungayenziyo okwenzakalayo lokuthi kube labakhona abathatha umlandla bavume ukuthi saphambanise.
Okwamanje uZulu udideke ingqondo ngokuphiwa amandla kunkokheli zomdabu ukuba ziphathe udaba lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi bethi ukuthula ngesikhathi sokhetho oluzayo kunciphile ngoba ikhomishini ebona ngezokuthula ezweni seyamukwa amandla nguhulumende kukanti usahluko 12 wesisekelo sombuso uthi ikhomishini ilamandla. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukuthonisiswa kumeli wezengeza West edalela ePhalamende uMnumzana Chops Skala ecaleni lokuphazamisa umsebenzi wemithethandaba kuqale namhlanje eHarare kodwa elilandula lelicala. USkala uhle wathatha lelithuba lokupha isicelo sokuthi lelicala lilahle. Umtshutshisi walelicala uMnumzana Sephataya Bofu utshele umthethandaba ukuthi uSkala watshela abantu esililoni sikankosazana More Blessing Ali owayelilunga lebandla lakhe ele-Citizens Coalition for Change enyathime iChitungwiza ukuthi wayebulewe ngamalunga awe-ZANU-PF. Ubofu uthi amazwi akaSkala lawa ayephazamisa ukucutshungulwa kwalolu daba ngamapholisa ayesadingisisa ukubana engabe wabulawa yini unkosazana Ali. Ebuzwa lidale ukuthi uthini ngalokho akwetheswayo, uSkala uphendule esithi yena akalacala alidalayo. Amagqwetha kaSkala athi umfanekiso wevidiyo osetshenziswa ngabatshutshisi lesithi kayivezi ubufakazi bokumbethela kuleli cala. Bahle bathatha lelo thuba lokuphanyeka isicelo sokuthi lelo cala lilahlwa. Elinye lamagqwetha kaSkala uMnumzana Harrison Nkomo ufakaza ngesicelo sabo lesi.
I-trial yomnumzana omela i-constituency ezengeza West uJob Skala iqalisile phambi ko-magistrate Gofa. USkala uyale icala lakhona kodwa bathe bona hayi kumele liqhubeke phambili mhlaka 13 ngoba abameli behulumende bafuna ukuthi babhale bephikisana lathi ukuthi hayi amaphepha lawa acasisa kumbe ayatshengisela ukuthi hayi kule cala lenziwayo kona uSkala uthi hayi amaphepha anje kakatshengisa ukuthi kwayenziwe icala.
Yena uSkala uyalaleli cala esithi
uyalaleli icala esithi asiye owaposta ividiyo le social media ngoba even unganzelele amazwi abadiliwa atsho njalo atsho uSkala uthe yena hayi ungakhangela amalungelo akuleli lizwe alisiyochala.
umnumzana Harrison Nkomo ngelinye lamagqwetha kamnumzana Job Skala umeli wezengeza West Italy liPhalamende. Kuyaxokozela edinga kulandela ukhetho lwama-by elections ward 20 obekungqikelana ibandla lezanu-PF le-Citizens Coalition for Change. Kulabantu abatshiselwe imizi, kube labanye asebehlala egangeni bebalekela ukukhahlanyezwa ngamalunga ebandla elibusayo elezanu-PF. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Fanuel Cumanzala okubandla le-CCC uthi baningi abantu abatshaywe ngamalunga ebandla le-ZANU-PF abelokhu bekhahlanyezwa ebhinga.
Iningi labantu lapha kade sebesethuselwa ukuthi lingayekeli ukuvotela i-ZANU-PF iyabuya-ke igroupu leyana esesiyabuye sekalungisa ukuthi izolitshaya lonke. So iningi labantu ngapha bahlangene abantu kulabo esiNdebeleni. Abanye bangkhona babalekela i-ground. So khonokho uma sokhulunywa nge-violence bayakwesaba kakhulu. So yikho ke iningi labantu besabile bavotelisana no-PF. Kodwa ke okunye ngaphandle kwalokho esikubonileyo ukuthi khona abantu kade sokuthiwa khona kumele abantu bahambe labo sobhuku babo. Le yinto entsha lapha ebhinga asizwisisi ikakhulu ngapha ebhinga nokuthi akazisebenziswe iZANU-PF. So kathesi yikho abakusebenzisileyo ikakhulu ku-polling station ekamombo.
Kodwa umnumzana Kudakwashe Munsanka obandla leZANU-PF uthi ibandla le-CCC yilo elikhahlameza izakhamizi.
Silosize ngikhuluma nje ngiseqalungwizi emzini okababa othiwa nguDaniel Zebediya owatshiswa izindlu zonke zintathu. Tuzitiswa ngabantu be-CCC bebanga ubukansela obekalungwizi bamtshisela lo ubaba othiwa nguZebediya oyi-coordinator yethu khona ngale kalungwizi. Icala lakhe asiliboni ngelokubana usupporta iZANU-PF. So abantu bekalungwizi bahlala bamudledledle bayethuka sibili ngenxa yokwenzakalayo lapha ekhalungwizi ukubana abantu be-CCC balethe abantu abavela egokwe kabuyuni ukubana bezobanga umsindo bekhokhelwa ngu-MP wabo uPrince Dubeko osedeclare ukuthi sekuyimpi ekhalungwizi.
Umusanka uthi sebebaleka kubandla le-CCC abantu ebhinga ngenxa yodlame lokunye.
Abantu bekhalungwizi besebebaleke konke ku-MDC baya kuZANU-PF sebengena imizi nemizi bebatshisela izindlu.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathabeleni North uthi uhlupha abantu uMunsaka labanye bakhe.
Kuyaziwa ukuthi thina njengabantu besitongeni ngaso bantu bodlakela. Udlakela silubona ebantwini bokuza. Lo omzwe ekhuluma lapha ungutsheketsa, ngumuntu wokuza, nguye olethe abantu bakibo iviki ephelileyo bazotshaya abantu ngendlela engazakibonakale ebhinga. Labo bantu bebehamba ngemota ezeZANU-PF ezibhaliweyo ukuthi ZANU-PF lezinye ezikade zingena lama number plates batshayile abantu hatshe ekhalungwizi kuphela. Lanamhlanje silokhu silabantu abangalala emzini yabo ekhalungwizi esiyabhuwa lena gangara sinampande. Kanti kathesi sokuze kwaspreada kwafika la kubomasimaterele abantu bethuselwa ngabantu bokuza ngabotsheketsa yibo abahamba besenza njalo. Now ngakhuluma mina ngabatshela laba bantu bezano ukuthi zwanini bantu bakithi, lingaqalisa udlakela olubizwa ngabantu olulethwa ngabantu eliyabe libathethe phandle kwesigaba, ngoba udubo oluyakwenzakala nantu khathesi lina abalapha kithi yini elihamba likhombela ukuthi lwana ngwe-CCC kayenziwe lokhu, lwana ngwe-CCC kayenziwe lokhu. Pho mzukwana laba bantu bebuyela kibo esishoneni lizaphila njani labantu bakini?
Usimanda uthi kuningi kakhulu okubi okwenziwa libandla leZANU-PF ebhinga.
Ngilusizi ngalowo muzi enziwe kuthiwa khona utshisiwe, kodwa ke lokho bekukhangelelwe ukuthi kuzakwenzakala ngoba lingahlukuluza abantu lithembe amamonya eliwanxuse evela phandle kwendawo. Labo bantu nxa sebethe babuyela kibo abayibo elibathembileyo lithi abantu bayasala belikhangele nje kuphela uthi abantu kabakho buhlungu ngokube belale egangeni ngemva kwayizolo mfonelwe ngabo mama abangu 6 akadebelele egangeni omunye wakhona belethe umntwana olenyanga eyodwa yokuzalwa so utsheketha yena lo wezanu PF nguye olethe udlakela lo dlame ngaphakathi na kwendawo akula muntu osesukile siyezanwini bangaka bangasuka besiyezanwini besiyadingana izanu yona ingabathandi kusukusela ngo-1980 nangu la umfana lo uyamuzwa nxa ekhiliza ukuthi ngowakhona ngale sihloneni sebemletha ngapha ebhingi ukuthi kuthiwa ezomela abantu besitongeni lesitonga sakhona usiza ukuthi ngakwanisi lokusikhuluma so ke akula muntu we-CCC othisele umuntu umuzi
isigaba sebhinga sijayele ukuvotela amabandla aphikisayo amakansila ayevotelwe ngomnyaka 2018 asuswa ezikhundleni libandla le-MDCT elathi sebedlelana lebandla le-CCC ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingu-Gibbs Dube
Inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ithi intengo yempahla isiqalile ukukhuphuka mahlayana ezitolo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Ngokunjalo, inhlanganiso ithi uzulu weZimbabwe uza kuba lekhefu elinzima umangalisayo. I-2 liters yamafutha okuphekisa away cooking oil eHarare iqonge isuka ku-$2.75 yaya ku-$2.90. Kwathi i-2 liters yemazoye layo yakhuphuka isuka ku-$2.70 yaya ku-$3 ngamadola eMelika. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele siphathamandla se-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Yebo izinto seziqalile ukukhwela kusiya ekhefini lekhisimusi ikakhulu izinto ezinjengenyama izinto ezinjengabomagwili izinto leziyana njengaboflower abantu abazidinga kakhulu nxa besekhefini lekhisimusi kuyinto esiyajwayeleka kakhulu elizweni ukuthi nxa siya kukhisimusi nxa uqathanisa lamanye amazwe lapho kuba lamaseli kwehliswe izinto ngakomakhelwane khona lapho kubobutswana kube South Africa lesi sikhathi ngesamaseli izinto ziyehla zibe lula ukuthenga kodwa kithi nxa sisekhefini ziyaqansa izinto ziye phezulu abantu ngokunjalo soze babe le-Christmas enhle ngokuba nxa zingamemetheka izinto ngale ndlela zisiya phezulu kutsho khona ukuthi balutshwana bazazithenga ngakho ke asoze ikhisimusi ibe enhle lakancane
Kusiyafika ikhefu lekhisimusi Ncube kubo 25 Mpalakazi khonapho libona umumo uminjani kundaba zentengo
Kusiyafika ikhisimusi isicabangela ukuthi izinto zizabe sezikhwele kakhulu kulalokho ezikho khona ngokuba sekwaba injwayelo vele ukuthi nxa kufika lesi sikhathi izinto ziqanse ziya phezulu zicine ziseneliswa ngabalutshwane kakhulu ngokuba abaningi vele kabasebenzi abasebenza basolo bathola imali encane bazuza imali encane emisebenzini yabo abanye abasebenzayo njalo kufana lokuthi kabasebenzi nxa ukuqathanisa imali abayizuzayo le mali abafanele bayisebenzise ukuthenga izinto ngakho ke sinanzelela ukuthi nxa ukuqathanisa nendlela vele sesikubona ngayo uyakubona ukuthi izinto eziningi siyafika ikhisimusi ziyabe zingasathengeki ebantwini abaningi okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu kanti ke asingakhohlwa njalo ukuthi ngaphandle kweChristmas yona le izinto nxa ziqalisa kanje zithatha imali yeschool fees zithatha imali ya next year dingeka ukuthi abantwana babuyele ezikolo bayifunda ngendlela efaneleyo
ezinye indleko ezifana lama school fees libona zikhuphuka lazo yini sezivulwa khonapho isikolo libona zikhuphula ama fees
izikolo ngobunengi zizaya phezulu kusiya ngokuthi uhulumende uyakuvuma yini kakhulu lezo ezincediswa nguye ezakhe ngokuba zidinga ukuthi kube nguye ovumayo kumbowalayo ukuthi ischool fees siqanse siya phezulu kodwa ukuqansa sizaqansa ukuthi sizaqansa ngokungakanani yikho esingakabi kwazi kodwa ke kulokho esikubonayo ikakhulu nxa uqathanisa neminyaka edlulileyo siyakubona ukuthi ischool fees sizakhwela vele kakhulu ikakhulu kuma private school kanti ke lazo izikolo zikahulumende zizakhweza kodwa kasikwazi ukuthi sizakhweza ngamalini njengoba sibona kuso sonke isikhathi kusiba lenguquko zona lezi ezenza umnotho ube nzima ama boarding school azakhweza lalapha lalaphana sikhangelele ukuthi kukhwele njengenjwayelo vele ikhuba lizatshona empilweni yabantu ibe nzima kakhulu ngoba kakukho kusala emuva konke kuhlala kukhwela kusiya phezulu
umnumzana esidlela Ncube ngwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association. Inhlanganiso ezimela izakhamizi zithi imisebenzi yokutholisa usizo kwezempilakahle kubodokotela abazimeleyo lezinye nje inhlanganiso kungelambadalo kungaphathisa kakhulu uZulu obhekane lobunzima obokufinyelela usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Intethelo zindaba ye Studio 7 uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Umnumzana Ruben Akili wenhlanganiso emele izakhamuzi edolobheni leHarare uthi bajabula ukubona lapha nalaphaya izakhamuzi zitholiswa usizo ngabalomusa kwezempilakahle.
Some they do it with their companies, some they come in form of churches because it was also complementing.
Abanye bakwenza bezimele, abanye bakwenza bemile njengamakhampani, abanye njalo bengabamela amasonto achiyeneyo. Konke lokhu kuphathisa kakhulu ngoba kusekela imisebenzi kakhansili kwezempilakahle.
Imizamo yokuthola ukuba ikhansili yaleli dolobha isebenzelana njani lama-outreach anje njengoba kuloduko lwesihuda isaphumelelanga ucingo lwabo lukhala kokuphela kucele kwezempilakahle. Esinye sezibhedlela eseHarare esizimeleyo eseParktown Medical Center nesinye senhlanganiso esike saba lomkhankaso we-outreach kunsukwana esanda kwedlula obuqondane lezakhamuzi zalumango. Lokhu kufakazwe ngokhokhela ke imisebenzi kulesi sibhedlela umnumzana Perry Mchenje.
We've got a community health program whereby we are reaching out to people within our community, the underprivileged as well as those suffering from
drug and alcohol abuse.
Lolu sizo uthi lugoqela ukuhlolwa i-blood pressure, ichukela, i-counseling, ukuhlolwa esikalini lokucebisana ekulwisaneni lezidakamizwa. Unkosazana Brenda Mzenda walinda uthi lokhu kuhlanganisela labantu asebekhulile.
Don't you have a free oral consultation if you have anyone who is above 65 years and then you will have a chance of having free BP check.
Kulesi sikhathi sihlola abadala asebele iminyaka edlula amajumi ayisithupha lanhlanu kungela mbadalo. Sihlola lawo ama blood pressure kungela nhlawulo njengendlela yokusiza uZulu kundawo esisebenzela kiyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi okhulume mele inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association BIPRA uthi izakhamizi kuleli dolobha zihlala zigcwele lapho okutholakala usizo olunje ngezikhathi lapho olutholakala khona ngale mikhankaso.
Kulezo impilo inzima abantu abaningi abenelisi ukubana bahambe ezibhedlela kumbe bahambe emaklinikhi besiyabhadala imali ezibhadalayo ukuthi bakhangelwe. Besiseke lezo zinto esikhuluma ngazo kodwa ke sibona ngathi ukuhlolwa kwabakwenziwayo ngelambadalo kuyinto enhle. Izakhamizi ziyakubuka kakhulu lokhu.
Imikhankaso yama-outreach nje yenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ezigoqela abamasonto, odokotela abazimeleyo, odokotela bebutho lesizwe, odokotela abalungisa ke umlomo owe-cleft lip, labodokotela abamehlo abenza ama-cataract operation labanye. Isisekelo sombuso seZimbabwe sithi umuntu wonke ulelungelo lokutholiswa ezempilakahle, kanti njalo iziqondiso zenhlanganiso yamazwe abensundu i-African Charter on Human and People's Rights layo isekela okufanayo lokuhlaliseka komuntu i-mental health, ukudla okulungileyo, i-nutrition, le-occupational health. Kubhajethi esanda kwethulwa kuleli uhulumende wengezelele imali yosekelo kwezempilakahle yafika kusimo sokuchumi lanye ekhulwini ngesifiso sokuba uZulu esizakale njalo ekhuthaza ukusebenzelana phakathi kukahulumende nezibhedlela ezizimeleyo kulo msebenzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ikomiti enkulu yebandla elibusayo kwele South Africa, African National Congress, Executive Committee ithi njengebandla iyaphikisana lombiko wengcitshi ezithi uMongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokutshontshwa kwemali eplazini lakhe elePhalaphala. Lolu daba sizaluzwa ngokugcweleyo silethulelwa nguThuso Khumalo usasa ekuseni. Imidlalo yomncintiswano wenkezo yomhlaba eye-World Cup eQatar iqhubekela phambili kuhlandla lesibili. Kumaqembu awezwekazi le-Afrika amabili abesele kulomncintiswano sokusele elilodwa eleMorocco ngemva kokunqotshwa kweleSenegal yiNgilandi 3-0. EleMorocco yilo eselithenjwe izwekazi le-Afrika ukuthi lizenza ukungcono. Intatheli ndaba ye-Studio 7 weIsrachisa Spanda usethulela lolu daba.
Kusasa ele Morocco linqilana lele Spain. Kuhlandla lesibili kudingwa liza kuya kusigaba sesithathu ama quarter finals alumncintiswano. Ubekuthemba Ndlovu ngumqeqeshi weqembu lebulaya sesikhanzeyo njalo wadlalela iqembu le Highlanders lelama Warriors.
Ama games akhona amnandi kakhulu because akula team okuthiwa incane first time. Wonke ama team even awe twa Africa noma oSenegal sebephumile but least bafikile labo kuround of 16, so kuyatshengisela ukuthi ibhola liyasukuma. I-Holland hayi ibhola labo limnandi ngoba badlala ibhola elihle.
Unomzana Prince Ndlovu ukhala ngokudliwa kwamaqembu e-Africa. Imidlalo le sitshisa kwamagama. Umnumzana Nqobile Mathwabiswana uthi Brazil izathatha inkezo le.
Lowa sisikhathi sizingena kuma-quarter finals sifuna ukuthi bona hayi ilast 8 teams yabo kuyiziphi. Kodwa mina engingani ngiyayichika kakhulu sibi. Ibonani iBrazil ingazama ngcono ukwedlula ezinye iteam but ayidlali njengeBrazilian esiyaziya kudala. IBrazil esiyaziwa isiyo le.
Imidlalo yalonyaka yeWorld Cup inene lithi isezingeni eliphezulu. Umnumzana Khumlani Ngwenya uyajabula ngale mdlalo.
Ngicabangela ukuthi imidlalo yona sitshintshile kakhulu. Ngokubona kwami ngicabangela ukuthi iArgentina neFrance zizoba inkinga nje. So lama team azohlangana nabo kuzomela ukuthi ya baqine. Ngoba amafolo sakhona namadefender akhona hayi kuzima kakhulu. Even nalama team aphumile ngiyabona nje ukuthi hayi abezama kodwa lokuzifa.
Ilizwe leMorocco yilo eselithenjiwe ukuze kwazi le-Africa ukuthi lizenza ngcono. Namhlanje iCroatia leJapan bezinqilana, kukanti namhlanje ngo-9 ntambama iBrazil izathobelana leSouth Korea. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Kulayi joku lamhlanje sikhangela umncintiswano womdlalo wenguquko wamazwe womhlaba ukuthola ukuthola inkezo eye World Cup 2022. Singeke sihlukane sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. AbeZimbabwe Traditional Alliance bamanyanela Republic Policy and Research Institute of Zimbabwe lamhlanje uqoqa umbuthano wengxoxo ephathelane lodaba lombhoqazwe owegugurawundi lokukhuthaza ukuthula elizweni. Amagqwetha kamnumzana Job Scala umeli wezengeza kwestate alele ephalamende obethenisiswa icala lokuphambanisa umsebenzi wemthethwandaba bathi akulabufakazi obukhomba ukubana ulecala. Kuthi ikomiti enkulu yebadleli busayo kwele South Africa ye-African National Congress ithi njengamandla iyaphikisana lombiko othi uMongameli Cyril Ramaphosa wephula umthetho. Silugqibeka lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.